Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMpalakazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba abasenge ngamalunga epolitical party yonaleyo so bangangena as independent.
Umnumzana Sengizojabangu uthi uzavimba bonke abaqoshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa ngehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha.
Abanye abakubanja lesi sisi bathi kungcono abaqoshiswa nguThabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igqwetha elimele umnumzana Sengizojabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buzavimba bonke abaxotshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla lezombusazwe athi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UThabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba lena i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki le elandelayo uzabe seyicubungulile njalo wayihlasiya.
So okutsho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazoze bengene uOstalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba abasenge ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uThabangu nguye vele sezibambe esidukweni ku-CCC, nguye vele sengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-secretary general vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma sibona i-CVD lo nguye unobhala jikelele wephathi leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula sasi we are satisfied, we are happy. Ukuthi client wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena nxaza ukhangele icala langikhona ukuthi linjani la.
Into abayibisayo ngesingathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa katest into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bephonga ukugcwalisa nje ama-cases well angiyanga azisizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we are very happy ukuthi client with has got a good case and lokuthi khonokho bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angeke kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonokho.
Yes, ngathi kade sibangaki bo labo esikhuluma ngabo. Ngostalo silochiba labanye abangaki.
I think about 18.
Bonke ngamalunga edala leparlamente kumbe kula lama councilor phakathi.
Yawa esene.
So singathi ngama
councilors lawo. How you say abise awawa ama cases. Kuma councilors kulabanye abana magqwetha ngathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayi wakukhulunyelwane lo secretary general. Benza ama application ukuthi babuye le partini. Babuyele partini. I know of owe Victoria Falls. I know of owe I think Ikoromon. Asebekhulume lo secretary general we party yabo ukuthi into le kayibanjwe ngendlela etheneyo. They had we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswa nomlodi abantu sebebuyele party so ikhoso khona sebebuyela inye constitution iconstitution le ethengisa ukuthi umongameli wepharty ngenje oyenza konke epartini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhalani uyodecision maker and institution inaliye nguye yedwa labo spokesperson abakhetha nje kutwitter. So yikho sokukhona kathesi njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizokuthi bathi sokulama constitution amabili aphinde bathi imposter izezonke nje zixubexubene nje siyaphambili yabo Ostalos yiyo kade sebebuya sebesithi wena hayi bona uchaba bamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo. So yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty lithi ukuthi iparty leyo layo ifanana lekaChabangu. Iparty leyo ilama supporters afana nayo, ile logo efana nayo, ilo president ofana nayo, ilama MPs afana nayo. So ngizehlukanise njani?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Bhasho Sibanda. Wayemele iCountry Park edala lepalamende waliswa ukungena ngokhetho lwama-by elections ngompalakazi 9.
Akusela mntu oselithemba entweni zemakhotsi aweZimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayoti case esiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kulesizathu kusithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye ekhothi. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest esesitribuc kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama-as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha kunengi okungenziwa ukuthi abantu bebe kubhalwathi.
Ye, kodwa konoko kusuze kulimaze i-CCC ikaJames.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibadlela iphikisayo kale win ama-by elections. So engitsho ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo. Abantu bayakwazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo, umuntu wethu osikhokhelayo ngulo. Kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe. Kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele sumele eceleni?
Mina ngingamele eceleni. Lokhu ngisebantwini, lokhu ngiseCountry Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga bakobulawa isikhuluma ukuthi hayi nxa isimo saqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube secouncilini. Kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona.
Singathi-ke akukwethusi ukuthi lingabhikitsha kumbe lenze njalo ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi, akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami eCountry Park yaredwa, obabami wathunjwa kwaba kabili konke kuningi esedlule kukho ngendaba ze-struck. So siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende wezalo PF uyenza njani and ungathi usithi uyananzelela u spokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa issue i threat kimi ku Twitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphashwe umuntu nje so asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona yenyihlela hayi into esihlezi siyazi ukuthi singabe kungaba kunje so baza react besithi kodwa ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke esimama
kodwa indawo lengakhulumisana noJabang ukuthi kuphele lokho kulokuthi sihlale sixabana
njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uJabang epartini yethu bengasimuntu walutho mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe lomhlangano odlula maybe 3 minutes
lo ngumnumzana Bashir Sibanda owayemele iCultural Packet lePhalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo akwaziwa ukuba ibandla le-CCC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu Umeli Ndlovu othazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo. Sixoxe laye ngohambo lolu.
Sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni. So sizosuka sibathathu. Ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye ngupress mom usundi ngwaseZimbabwe uloku gijima egijimela ama-African amathima aseAfrika abanye bathi bazosikhapha sihamba siyitholana nje ngendlela abanye zobathola eBilabila abanye bathembisa ukuthi zobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe
ye singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla ohambo lwakho lolu uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje kuthinitini
uhambo lolu lungama-stages angu-8 kuthi lama-stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli ku-stage 1 then ukusuka ePitoli siye Bilabila ngu-stage 2 Bilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 Lowisi u-stage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours i-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela i-34 hours then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour
akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani
umayelana ngendaba yama-drugs sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba ma sibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha silenkinga yama-drugs abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropha esikolweni abasayi esikolweni uthola umuntu abaleka ekhaya lapha ahlala khona prefer ukuyahlala esigangeni engasayi esikolweni ayeqe ama-studies esikolweni so into lena iyasibulala kakhulu and isibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo zabehlukane nje lezidakamizwa
umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa Hey, History 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela emigwaqweni bethuthuza uhulumende kamnumzana Benjamin Netanyahu kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa yiHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Iphephandaba leKyiv Independent libika ukuba eleRussia selilahlekelwe ngamasosha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Sobe sikati sezamasiko.
Benhana masiko wenziwe manje.
Yeyo kwezamasiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula kama chobana inkosi ya mantebele sibonike se katuna lapha zihlanganiswa lo mnumzana sengezo chabango kutanga wabathengisi into ezinjalo so sizweke abantu abaningi bangani bazonto kumangalisayo ngodaba lolu kuthi namhlanje sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esinto sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu busigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu zonke sakwamukela kuhlelo kwaNgwenya kunjani
siyaphila baba Dube sibingelele abasakazi kanye nabanaleli
yey ngamafutshane ke ungathini ngakhona oko ke esikubone kudwetshwa njalo kodwa izim daily sisixolisile ngakho singakubeka sithi
babudube thina kwezamasiko ishaqeke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke bokuyinto esimangalise kakhulu futhi lokuxolisa isizwe ukuthiwa kwenzakele angiboni ukuthi kuhambe ngendlela elungile lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwane yezemihlobo kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla into ngempela esibhekelele ngokuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi ngoba uma kuzathethiswa umuntu oye bese kuhlanganiswa nesizwe sonke ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usithinte inkosi usithinte isizwe sonke
ye inhliziyo zenu zingathotshwa njani ngalokho
kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule ukuze ngempela bageze igama labo ekuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka kodwa ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lolu daba babona ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela inhliziyo zabantu zitobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele
ye akubatshela abantu ukuqatheka kwenkosi
inkosi lobukhosi kuyibuntu bethu engathi ngesilungu i-identity yethu inkosi iyikhanda lesizwe noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni izohlala ihlonishwa inkosi njengoba uze ukuthi inkosi noma ngabe sikhodeme ayingcwatshwa iyatshalwa lokho kusho ukuthi ke ukutshalwa kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke idaliwe ngalokho ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje kuthethiswa inkosi yakithi impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu
ye siyakubonga kakhulu ke baba Ngwenya ungathelela kusasa lo ngubaba uMbuso Ngwenya akhona ngale ke kule Africa incwadi kwezamasiko
ngomanje
sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo
Chona njani zihlobo ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya igama muntunga milinku mo umchumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Spanda
sibonge ngalinkathi yantambama babu nkomo labalalele engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi ngibuya lesisombululo yenkingi isibhekane nayo siyisizwe ngokomoya African spirituality konakale kuphi silungisa njani makunje ezweni ceku zikaThixo ngizoqala ngayo ihierarchy kulomdali kuze izwe lomoya sikhuluma izidalwa lezidalwa izithunywa lezidalwa zezwe sokubuya imboni o igogo yini igogo sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibanisezwe ombathwe isithunywa isithunywa esikhulu sezwe oyimediator between thina esiphila ngapha ngokwenyama lezwe lomoya sokubuya idlozi sikhuluma ngani sikhuluma ngezangoma inyanga bonke sisehla kusiya phansi sisehla kusiya phansi umdali maye khuluma lesizwe o izwe lomoya alikhulumi la wonke umuntu likhuluma lalo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya imboni ophathiswe isibanisezwe ohlela isidalwa zeyisithunywa zezwe nguye lo obuye asethulela ukuthi izwe lomoya likhala ngani o izidalwa zezwe zikhala ngani izwe njengoba limile linje lilabanikazi balo bomoya hayi abenyama abomoya So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama yikho izwe lenyama liyolunga njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebeziphefumulela isizwe ebezigayida isizwe ebesithola khona amandla esizwe seziye azisahlambuluka sokufuneka amakhosi esizwe ahlangane bafune lo ombathwe isithunywa sezwe imboni oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya abuye asibamcela asihlambululele indawo zethu zamalinda asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe abanikazi bezwe basondele babe noxhumano lezwe yikho kuyolunga ezweni ngomthandazo kuphela akwanele ayikho politiki engazilungisa ezweni akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya njengoba kunje ezweni akumoshakalanga kumoshakala emoyeni walunga emoyeni sokulungile physically kungakalungi emoyeni ngekuzulungise physically yikho okulenkinga khona ngoba masidinga zonke lezi ndlela esizidinga sifana labantu abalinde i-aeroplane e-bustop sifana labantu abalinde ibhasi e-airport yikho lokho esikwenzayo ngoba zikaThixo umdala ukhona izithunywa zikhona umdala unamandla azibuyele emasesweni kuzaluka sizawabona amandla akhona kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe ngoba asila connection nazo asina connection lezo lokho once sathola lo oyimboni yesizwe wahlambulula indawo zethu zamalinda onjelelo manyankodlilo okuyisibingelelo sezwe ongumsamo wezwe bahlangululo wakhanyisela izidalwa zezwe zasondela zabasezweni isizwe siyophakama isizwe siyobabuyela sibe powerful ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya sibonge ihlo yezulu ihle ngcwele empilo ihlambulukile ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla kodwa sibaleke ihierarchy ngoba yonke into ile hierarchy bafuna ukuthaya ama cut short yikho kunje izweni usisa mntane usipha amandla lathi sizazi ukuthi singobani sibuyele sibe yisizwe esisemandleni sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo uvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabaja.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo ngutabo kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha. Sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI, imikhuhlane njengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni senenzelekele ukuthi imikhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lolu luqhatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga. Singathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izinto lezi bazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise ke emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
manje lesikhathi lesibeng abatsha abakhona kade sibakhala ukuthi hayi elizweni akulamsebenzi xa sikhangele ivilani employment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile information kodwa nxa engenakho okokufaka esiswini ngizakunika umzazi ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana wenkazana lobo umnike i-information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibuyela endlini asisekungela kudla kungabuya ubaba umkumbushukadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini. Information yonke lana omnike yona nje isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngitholi lokhu zanini okokudla. So ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona ngama-live ama-live mode project. Nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise. Laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izini inkukhu bese zama projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama projects lawo. Nami ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje namaqedanga ngomunye wabatsha iphilisi kade ngakhula lami ngathi ngasifika lapho sengikhona. Unganenzela ukuthi ame angizange imayele ukuthi imali le ngithola emsebenzini yeza ngiphilise. Nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo ukampani le siyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kanti printa ama-t-shirt i-corporate corporate way siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organization ama-company nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngani
kampani yami kuthiwa yi-Snowcat Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-Parkade Center koBulawayo ku-8 Avenue le-5 Street. Abafuna ukuthi basinde bangasithinta kunombolo ezithi 0774 780 335 kumbe kunumber ezithi 0712 333 952.
Umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silo mlando nje esikhangela lendawo asikwaniseni ukusizigcine nathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabe singabadala sikwanise ukuthi sibilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu.
Okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi. Olivalelisayo nguTabo Kancube yise Washington DC.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo iqembu leLiverpool lokhe linguthikile obhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni weEnglish Premier Soccer League odlalwa khona manje. Ele Arsenal linqobe ele Brighton 2-0 kwathi ele Aston Villa lalo linqobe ele Brentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudale lePhalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa mhla ka-3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono abaxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu odakazelela intshelelezane ukhangelwe uba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1 202 465 0318. Sikuba ke lapha ohlelo lwethu namhlanje oluvalisa injabulo. Ngumthembu uzithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.